Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesibili mhlaka 23 kwenkwezi 2023 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzali womntana ugrade 2 lomnye ugrade 4.
Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nekakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubususiyaprintisa. Ukuprintisa imali ukugugla khona idatha.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previously, I'm attacking. Now we village in 20 something, Bonzo Babe, but in the time when it was real, we told Abanga at that time.
Abokatsha lwezempilakahle basungula uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Ibandla elibusayo elezanupf lithi ngalilayo imithetho encindezela loma ukuhlukuluza intatheli zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole continuous assessment learning kumbe ikhala. Kubika uEzra Chizaspanda kweStudio 7.
I-new curriculum le yafakwa ngoye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Lokora ngomnyaka ka-2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwa ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla, kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ubizwa ngokuthi nguNakakhizi uthi ufuna i-new curriculum le iguqulwe.
Umzali womntana ugrade 2 lomunye ugrade 4.
Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nekakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ubususiyaprintisa. Ukuprintisa imali ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala lizimela abantwana. UMrs Elasi Musodza ufundisa ugrade 3 laye ngomunye wabathi i-new curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengithatha njengeprojekthi ye-university. E-university ngimdala ngi-engineer iprojekthi eyi-1 engiyisubmithayo nje kuyathatha unyaka wonke ngoba empili ngisenze iprojekthi. Ukuze kube lesisindo, ukuze bafunde lesikili esifuna basifunde, kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa, yento eyodwa abangayenza bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo. So singakwenza kube kunengi, kugcina sokusenziwa ngabazali, umntwana usabe engafundanga.
Umbalisi uMs Tisbanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyireviewa xa senamuhla siqala neqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo ekakhulu bathi sibaqalisa nzima ngamakhala. Tinsuku zonke aphiwa amakhala sisalali lobuthongo. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu ezikhwameni.
Incwadi kwezemfundo zithi i-new curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo usomfundo owaphatha izikolo eziningi kwele Zimbabwe kazange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imbuza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo kawuhambelani namamaks akhona i-30% usisuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikola zila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumelo sogatsha lwezemfundo salile ukukhuluma ngohlelo olwekhala, kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle. Uza khuluma ngokwekhala isiphelile imhlangano eyenziwa ilizwe lonke yokucubungula i-new curriculum. Umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Abokatsha lwezempila kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalane leZimbabwe agoqela iMozambique leMalawi. Unokuthaba Dlamini usathulela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uZulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini seWange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasitshiyagalolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye isibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Budinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkayi, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previously ama-target nxa kuyivillage ele 20 something bonke babeevacinethwa engxenye. It was rare ukuthola abangavaccinated at that time.
Umnumzana Elias Nyoni, isakhamuzi saseWange, uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Mina ngokwami le experience ukubona umfowethu owa-affectwa umkhuhlane lokudala. So nxa kuzaba yinto esizayitshiyela umama kuphela, kwesinye isikhathi umama uyangelaso isikhathi sokuthi azothothisela umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona umqakatheki ukuthi ngibuye lami ubaba lapha ezothokisela umntwana sibavikele ngoba lowo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha laye obeze labantwabakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Nanxa ezisezohlaba umntana ethutha ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehothi uvikelekile. Namanje kusena labe hlatshwa kumbe ukuthontisela abantwana.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje luqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle iWorld Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane oweWorld Polio Virus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Yimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza intatheli ezindaba. Ngakho-ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kulo mkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF uMnumzana Obed Mpofu emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi intatheli ezindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassment of journalists. In fact, we have never had a topic that talks about journalists in a manner that interferes with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
UMnumzana Obed Mpofu, unobhala weZANU-PF, lapho limuzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli izindaba. Amabandla ezombusazwe agoqela yona iZANU-PF, i-CCC ne-MTCT kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli izindaba, bebachaya lokubabopha mahlayana, bebathathela le mifanekiso yabo loba ukubulala imitshina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuji labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuxoxisanwe ngomvikela wentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunjengale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezi nhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapholisa kumaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentatheli zindaba nesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba yezuj ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano wanamhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye le ndlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentatheli zindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sisibile okwenzela biza lomhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lomhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginingi intatheli zindaba ziyahlukunyezwa ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni ezifana nalezo. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu lawo.
Namhlanje belikhuluma leza no PF bathini ke ngokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba namabandla ezombusazwe.
Ibandla lezanu PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kwintatheli zindaba. Kodwa ke thina njengentatheli zindaba futhi sibuye sathi hayi kuqathile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo aba esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intatheli zindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wesigaba seSouth Carolina edalele Senate uMnumzana Tim Scott usebike uba uzengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans ikhanya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli wewelemelika ese-White House ubikwa egcine ebojwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba abe-Reuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kunhlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende, kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungiseli ngoba abantu bamabhizinisi yibo abasuka balahleka kakhulu. Bacama ngokuthi ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona kumabhizinisi. Abasuka bakukhohlwe yokuthi i-US dollar njenge-currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga. Ungaqala ukusebenzisa i-US dollar usenza kubuye abantu abangelani le-production ukuthi bangene ku-business. ungakhangela kathesi ungakhangela iminyaka engu 5 edlulileyo uzananzela ukuthi akula ngisho leyodwa ikhampani elungisa impahla okuthiwa ngama manufacturers ebuyeleyo yazofaka ishop uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe.
Uncube uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe.
Ungabhoda kobulawayo eCity Center kuyo yonke ikona kulama Chinese shop athengisa izinto ezishiphileyo ezivela eChina ezenziwe eChina. Unganzelela amashop akhona ngawathathi iZimbabwe dollar, athatha iUS dollar kumbe iRand. Okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashopu alande ukuzokuqhuluza iUS dollar ilihambise eChina. Njalo kwenza kungabi lo muntu obuya ezokufaka i-manufacturing plant eZimbabwe. Kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce nge-US dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi ilizwe lenze i-decision eyodwa, i-decision yokuthi i-US dollar ibe yi-currency, i-reserve currency egcinwa i-reserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama-imports anjenge-fuel lokunye okungekhoyo elizweni. Kuthi i-production and other things kusetshenziswe i-local currency. And izinto eziproduce i-local currency azingeke zidule njengezinto eziproduce i-US dollar terms. Okwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe. So as long as uhulumende, ama-business, naye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzenza umnotho waleli lizwe uqhubeke, asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo gaqa ngamadolo ungazozusukume uhambe lezinyawo.
Bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo. Umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe.
Uthi i-rate of exchange le esikhona ivelela ngaphi njani, ayibonakali ngaluphi uhlobo ngazi ngoba zinezomali ukuze zibe khona emabhenki ziyaba zivelele ngaphi. Umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivele ngaphi zinezimali, abantu asebekhuluma ngama-rate of exchange a more than 2,000 to 3,000, which is ithi ngesikhiwa yi-minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona iyabe ivelele ngaphi mbani oyabe ikhiphi. Thina-ke ngapha sithola lezo mali ezingamabhonda lamakhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange. Abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima. Hhayi lalolo uswazi lombhaca othi luyalube ndle kambe shure othi lutebha ngale ndlela awethu umnotho sisudlula lona uswazi lomkamasana.
Umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo. Umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe.
Sesiyabuyela futhi ukukhipha amazero futhi nalana njengakudala. Asokuntengantenga, ukuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi ukuyeseyanga. Kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugicika kuphela ukuthi uthana lana ugicuza uyaphansi ungakube kwaza. Engikubonayo nje kuphela ukuthi sibuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu. Kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe ngokuletha lelo US dollars nalelo golide esilalo sokusiza kulama-hem-hem. Akula umuntu onke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayiqamele kulokuthi eyebhenki ngoba ibunzima obukhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, umgcini-ngcebo kahulumende umnumzana Mtholi Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ingcweti kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukuqophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele, i-FIFA ne-Sports and Recreation Commission, sokwenze ukuba abatsha abaningi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
I-FIFA nyakenye imise eleZimbabwe ukuba liphatheke emidlalweni yenhlanganiso le kulandela ukuxabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olwe-Sports and Recreation Commission le-FIFA. iFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weZifa uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo hatshi abakukhomishini le. Baningi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
Sinto bafana abancane abakhulayo thinking party bekuyababulala kuyababulala even spirit even junior football yakhona ayikho that strong even umuntu efuna udlala umanda 17 nale 15 ohluke kwathi kasadlala nde 17 so bafana abaningi bazakhutha into ezinani I think kuyababulala especially abafana abancane.
Uthi udaba lwezifa kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu I think futhi ke beyele way forward futhi bevumelana because bona bengayenzela amasikwambuzi kunxa bona besila bebodwa but now abantu abaphansi baba affected kakhulu affected now abafana abancane affected thina lathi ama coaches so into yakhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu leHighlanders lamanye amaqembu eMelika lakwe South Africa ulombono ofanayo.
Kachisa asikwazi kudlala kuma national teams abafana ama under 15, 17, under 23 abadlali kuma tournaments la umdlalo abadlala khona. Ngakho ke kugcina kusiba i-disadvantage kula abafana especially laba abafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili ngoba nxa ngadlalanga national team ama-caps akhona lamalutshwane kubanye amazwe akwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhali le yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale talent ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapho abazithengisa khona e-Europe, e-America lakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe ukuhlupha i-SRC leZifa.
IZifa le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane le-FIFA kulungiswe kumbe kuqondise lapha okumele kuqondiswe khona singakalahlekelwa yiningi labakhulayo abale talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhululekile besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenti abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka osaphethe isikhundla sikamkhokheli weZifa umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo yiyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. ULeopold Munende osakhulayo njalo oyintatheli izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sibona athi esuhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathi yena uzazenzela izinto kodwa la iZifa yakhona kasayiniki imali izisebenzi zakhona lathi siyakwazi vele ukuthi izisebenzi zisela mali ngale eZifa otshenzela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
ELeZimbabwe selilomnyaka lenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe kulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Imuto Payas Mutsingwa.
ELeZimbabwe ikanyalile Botswana athi ayasuthiseka ngempumela yemizamo yokulisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esemngceleni yamazwe omabili. Kubika umqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola iphakathi kwenqaki kulandela ukulwisana waqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokutshontshwa kwezifuyo. Abalimi kweleBotswana bebesethesa abadabuka eZimbabwe umlando ukungena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumende weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umngcele. Kodwa ngemva kwemihlangano yenziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sukulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lentatheli zindaba eHebron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Bugirwa, as they faced unprecedented assaults as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Loko kugcizelelwa ngomela iZimbabwe leBotswana umnumzana abadirayi ishiye mkono weshuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngawucele leBotswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our global lessons, we managed to come as a result of livestock grazing, which has affected our farmers along
siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesikhona sekulo tshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni wegwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade seluluvi kakhulu.
Beselo dubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eborder ikakhulu esigabeni sethu segwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende wababili bengenele kulolu daba. Ekubambisaneni umsebenzi phakathi kwabo uhulumende wababili kwenze kwaba luhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi uyajabulisa ukuthi udaba lolu solehlile ngemva kwemizamo eyenziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lendaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphikisana singamakhelwane iZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende wababili emzameni yabo yokwenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucele leBotswana lithiya imizi lisithi liyesaba amaselawana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasotsha afaka inkamba ezithiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ulayo kunamdla kuhlelo The Connection sikhangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo zeprimary lesecondary kulabaningi abakhonona ngohlelo olwe-continuous assessment learning. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakahlukani izihlobo, sike sikhangele ekade sikhokhela namhlanje. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze-new curriculum, abaningi besola uhlelo olwekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio elizweni lonke jikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Walivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.